So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngomvulo ebuseni siku 2 kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zethu zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks.
Amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzokwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele masekufanele ukuthi bazilwele.
Ngolandela umhlangano omkhulu werally yebandla le-MDC eGenview eHarare izolo, ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa esanda ukuvimba lokho.
Njenga loko wayesizwa khona ngupresident uTsvangirai ukukhulumile wasithi mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi loko siwayenza yini abantu basebesithi yebo funa ukuthi siwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi kakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho kanye njalo lohulumende weSouth Africa layo uyakusola. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Vusumuzi Sibanda isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khonale e-South Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eJeppes Town nje manje sokuseJulius. EJeppes Town imbiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu kuthathwa impahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sithi beqalile eJulius uqalile nje manje abantu bathathelwa impahla bayashaywa kanti ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Mawusiya leko N2 suka e-Eastern Cape kunama roadblock. Abantu ngeyona amapolisa abamisa imoto ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi kanti kunama-truck ashisiwe ukuthi ku-N3 enishiswe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala e-South Africa okhomba khona sobala ukuthi cha okunye nje ikulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumbe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngedekho ilungu likahulumeni ledekho bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu kodwa umhlangano lo kwazange wenzakale okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba. Bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander umgwaqo obizwa ngo-London Street omunye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe ngicabanga ukuthi lokhu njana amapolisa nokuthiwa i-intelligence. Asina siqiniseko esihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhulunyiswa nomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala lokho bakwenzela ukuthi maso kushisa imoto bathi ayisithe esikwenzileyo lokho ngoba yibo kanye impela abaphansi ngoba silokhu nathi sikhipha imibiko yokuthi kanti uhulumeni kungenxa yani engabophi bona laba bantu be-ATDF ngoba bayi-union laba bantu lapho ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene kodwa baqamba amanga badlala ngengqondo yabantu impela lapho
okuqakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini kumbe njengomnyama ongelambisi
cha asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelambisi into eyenzakala impela ukuthi sithi thina abantu kabahlale ezindlini kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ukuthi abantu bayazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangashela lapha ezindlini bangqonqe kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo babe nene nabantu abangabacupha ababekayo ukuthi babe bebabhekela ukuthi umumo ominjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala e-Egypt amaphoyisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzo kwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amaphoyisa engafikanga ukuthi ngeke basize so make baningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi ukuzivikela ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobezila zobaningi kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele mase kufanele ukuthi bazilwele
Lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum sixoxelaye ese-South Africa asenelisanga ukukhuluma lo hulumende we-South Africa ngalolu daba Ulandela umhlangano omkhulu we-MDC oyirally e-Glenview izoro e-Harare ibandla leli lithi seliledlabuzane lokutshengisela lanxa amapholisa isanda ukuvimba lokhu umnumzana Thamsanqa Hadebe ukansela wethivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano uthi umkhokheli we-MDC umnumzana Nesenchamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu njalo basaqanda amacebo awukuthi baza kuqhuba njani
abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo utshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini amashopsi aseGreenview 3 uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele istreet sonke besuka khonapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba iGreenview 3 shopping center
ube kwenzelani kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kuthi ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili
upresident njengalokho wayesenzwa khona ngupresident uTsvangirai ukukhulumile wasesithi mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngemafield demos akade sifuna ukuwayenza lithi lokho siwayenza yini abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi usiwayenze wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siqalise nini wasesithi basuqalise even namhlanje lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke ngikhithima ngihamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo kodwa amademo akamanga ngoba siza kuloko siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa izimbambo njani phambili
bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapolice
abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezanu PF izama ngesikade ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo kodwa akavathi bona kabasozi bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akava hlalanga kakuhle ezimbabwe
nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho bathini ngesimo somnotho welizwe baphila njani
abantu bayakhala kakhulu lapho esilala kuzo irenti zendlu lapha abahlala kuzo sezikhwele kakhulu ngoba uthola abantu sebecharge ama 20-30 US ku one room. Isimo leso esitshengisa thina singatholi ama US dollar. Kunzima kubo ungakhangela ama bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu. Ozupho laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu besina sebeswelakala sebeswela imisebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe ukansela weTsivarasekwa eHarare okubandla leMDC sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku-the prevailing interbank rate. So besikhuluma naye ngeviki edlulileyo kodwa asisazwa nalanga kahle ngoba yena uhulumende wayese office kwi-superintendent and the fridge ayikwani mayena leyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini, sile-transport, silokudla, sinabantwana. Sile health yethu, so sicabanga ukuthi akukwani ukuthi silokhu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi khathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezelele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezelele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela and so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yibo abasikhokhelayo.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nitsho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyela emsebenzini. So in short asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leStunduza. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level nakuma provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka 3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni yezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries umnumzana Walter Magaya uthi akusoqiniso ukuthi wadlwengula abesifazana. uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la macala bafuna imali kuphela njalo yena uthezi ekhuleka enkonzweni yakhe ngakho kanasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. Uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Ukhulumende uthi ugatsha olubona ngamafutha ezimota okuhambisa olwezeba luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yakhohlwe uzibika ngumpangazitha yaboroni abantu beSouth Africa uzobadedi ikuthi kudingakala ukuthi abayizethekeli abaselizweleni ngasola bazehlise kodwa nxa bebisela umlilo ufana lokuthi usuthela ipetroli othela amazi phezulu wena lo ukade ememezele konke yakuthanya umemezele kususela iviki yonke leyi sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayekeli ukusebenzisa isindebele ngasomntwana wesindebele ntoko esabo kunxusa abantu besindebele ukuthi babancedise kokugangeni kunjalo emzini womuntu vele akose kokwaliwa ikusehlisa ukuzaphephe. Ngiyabonga.
Nelami igama ngu-Adolf Shaba. Njengamazimbabwe kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga sifose isimo silunge njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelele ngumphako belokhu besasidicayidele kusasa lethu esezandleni zethu ikakhulu ulutsha lwakithi.
Ndikukanjani wazimbabwe amahle, mina igama ngu-Adrian Pering ngikhuluma ngisechiyomba ewange. Kambe pho sizofika nini bantu bezimbabwe? Izimbabwe yome kangaka pho yona idife iza sithini?
Mina ngubhanda moyo ngise Plumtree. Ngiyayizwa indaba yama-South African, ngisebenze kakhulu lami lapha e-South Africa. Bona bathathela abanye abantu phansi, ndikuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi, sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu be-South Africa ngoba hayi bandlululo lwabo ludlula lwabelungu. Kudala kwakungcono, sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo. Kodwa hhayi, abantwana kababe sefu bengabalwisi, balandela umthetho, abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngohloniphana Inkomo, ngisethembisa. Msakazi okubuhlungu umsakazi, sinawo amaphemithi thina esanikezwa nguhulumeni kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo, kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe lase-South Africa.
Ye, sanibonani sanibonani bantu bakithi, ninjani? Kuma nongwenya la esandini eGoli, wamanje sebeshintshile sebethi i-strike. Kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye, basebenzisa i-strike ukuntshontsha ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame. Kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayo ibe nje ibhalanse ngamanye amazwe. Ngoba manje abantu basekhaya into kufanele siyenze inye ukuthi nje sibeke phansi idolo, uNkulunkulu sithanda sonke, lokhu kuzodlula, kuwumoyanyana nje. I-ANC iyayitshelisa no-PF iqiniso ukuthi manje sesikhathele ngabantu alokhu bebuya la ngoba silapha nje ngenxa yezanu-PF.
Ngoba enye into eliqiniso yikuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu, sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona. Iqiniso yokuthi imisebenzi siyayithatha ngempela kodwa asitsho ukuthi akuliwe. Kancane kancane bekuvanda ukuthi ilizwe lakithi lilunge. Ngoba uma ukhumbula sikhulela abantu beMalawi, abantu beMozambique bebegcwele eZimbabwe. So ukuwa kweZimbabwe yikokwenza abantu badlula bazogcwala la njengoba sesikubona namhlanje. Kuyinto entsha kubo abe-South Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana. Kodwa thina siyakwazi lokhu, kudala sakubona vele futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi, lo ubuyaphi. Uyabo? Nje bona bese uyabahlushwela ikuvila. Hayi ufuna imali eningi umuntu engafundanga. Ufuna imali eningi. Kuna phela zokuthatha khona lokuncane wavele esiphambile phela labahluphekile. Ngiyabona.
Yebo Solomonani basakaza abahle. Abestudio 7. Kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana nale maka kungaba labantu abachayayo kumbe abafayo. Besicela United Nations ifake ama sanctions kuleli lizwe. Ngoba kukhanya ngathi into yakhona seyijwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona abafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lotshwala bavukela etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba. Laba babizwa kuthiwa ngomahosha yimsebenzi abawufunayo abafuni ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa
ngoba lathi asisuke sivume ukubana imota lama-driver e-South Africa zibonakale lathi kwawethu amazwe ngoba lathi singabantu siqakathekile lathi njengawo sobona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabo ilizwe lathi asifuni ukubabona kwawethu amazwe Sizoza driver bephakathi kwelizwe la South Africa kaSaphuni. Ulaka lwabo ngolwezithutha ezingazinto eziyenza.
Igama lami uSiphosiswa ngoba imali esitholayo lapha sikwazi ukuthenga izindlu. Asikwazi ukwakha imizi. Into esitholayo kuphela ukuchithekelwa imizi. Base sifika lapha sehlukana into ezifana nalezo nje ukungcola nje ukukhona. Osiyami ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group la bebethintana be-updatean ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi kungabi negazi nkosi yami elichithekayo ngiyabonga
ngokungananzelela ku-transport industry fake example njengeThekwini laphana imota zonke ezidonsa ama-container ziyana ngama-foreigners kuphela akula muntu njalo kukwenzakala ukuthi ufice ukuthi ikampani eyodwa ikampani inye isiqhathe ama-foreigners kuphela kuphela not even one South African so sesithi bona bayisebenza ngaphi that's the question xa sithi bona bengalungisa uhlupho lwabo luselizweni lawo right bayelungisa ngaphi uhlupho abahlangana nayo bayelungisela xa sebengasebenzisita basasifune elizweni labo we just have to move out sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela siyabantu lezo yebo bancediswa lapha nalapha for independence but konoko kodwa isikuthi ikongizwe ukuba ngalungisa uhlupho luselizweni lawo njengezambia izambia ngiyayazi kona ukuthi uyesebenza nje konoko ngiyavele kabavume hayi mina ngiwamambasola nto esesakhaya
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma leya ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngabafitshane Abantwana abafunda emakolitshini eMelika abayisilinganiso samathumi amathathu lasitshiya kalombili ekhulwini 38% babikwa sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangamathumi amabili lambili e-Odessa eTexas ngomgqibelo ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalwecatsha. Kwezenzakala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo. Benza ukutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele. Kodwa ngokwenzakala kwezinto okukhona, angithembi. Angagcina ebuyela sibili. ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona kwenzakalayo la. Ngoba umuntu lowo sowalayo zenzela umathanda futhi. Kubona laba abancintisayo ongaba lamandla okuthi kungaba le thuba lokuthi angaphosa akhiphe lo muntu ngoba. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona kathesi akukakhanya ukuthi onguye ozathatha ke ilokhuzeni inomination ngobani. Kodwa yena uTrump ose abantu abaningi lala babamsupporta kabasamsupporti kathesi ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le China. So sebevulela amabhizinisi amancane lamakhulu ikakhulu ama-farmers okuyewa ibase yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibase ayelayo kayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu la mesithi engikwenzayo ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe la ama-cities avela ngama enxaya ngawo iphathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indiana. Ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lolo kuma-presidential. But kuma-councilor lani hayi mina lami ngisebenze ngizotshela iqiniso ngiphonga ukufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Thank you. njalo siyananzela ukuthi izizalwane zezimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka lamuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.